Ngemva kokuba abe ubethe iCOVID-19, sokuludubo olukhulu oluhlasela amazwe omhlaba ipandemic. Amazwe amaningi aqalisa ukuvala imingcele, amasekithali, izikolo, izinkonzo lokunye phansi kweziqondiso ze-lockdown, okwahle kwadala ezinye inhlupho ezinjengokuphazanyiswa komumo wezomnotho owezempilakahle lezinye. Ingcitshi ezicubulunga ezempilakahle nenhlalakahle yabantu zithi ukuphathwa kolumkhuhlane kuveze amaphutha enziwa nguhulumende weZimbabwe ukungathuthukisi uhlangothi lokulondolozwa kwempilakahle, ekhetha ukuthi iziphathamandla zakhe kanye labalemali bayekwelatshwa phandle kwelizwe. UDokotela Gary Shaba uthi iCOVID-19 isibeke emgceke ukuba ukuthuthukiswa kohlangothi lwezempilakahle kuqakathekile.
Uhulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Osokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumende. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Owakuba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano uDr. Henry Matsorera uthi ngabe le Zimbabwe lalungisile ukuqinileyo ulaka lomkhuhlane lwaluzaba ngcono.
Our worry really about people dying of COVID-19 is that we are now importing COVID patients into the ordinary hospitals where ordinary patients are, whereas government is telling us that we've got isolation facilities in Harare and elsewhere. This is probably a reflection of the fact that there is not enough coordination between the private and public sector.
Ukusikhathazayo ukuba silabantu ababhubhayo besezibhedlela ezilabantu abaleminye imikhuhlane engaso COVID-19.
Umnumzana Pride Mkono uthi umkhuhlane we-COVID-19 ukwenzeka wasobala ukuba uhulumende kumele ahlale le mali yokunakekela abaswelayo.
Abayanga labaswelayo kumele benikwe ama-social safety nets nguhulumende ngoba abaningi babo bephila ngokuzisebenzela bethengisa emgwaqweni, abanye besachaya i-cross-border trading. Ngenxa ye-lockdown abasakwanisi ukwenza imisebenzi yabo le ebibanika ebibanika ukudla lemuli zabo. So kumele uhulumende ebebanika ukudla le mali yokuthi bencediseke.
Ezinye incitshi zithi kuyajabulisa ukuba uhulumende weZimbabwe ngomunye wabohulumende asebethenge ijekiseni lokuzivikela kulomkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa ijekiseni le-Sinopharm vaccine kumaviki asanda kwedlula, umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga uveze ukuyithemba ukunceda ekumilaneni lalomkhuhlane.
Sinopharm vaccine, which was confirmed to be 79%. My presence here today with some ministry of health officials, including my deputy, is to exhibit the government's confidence in the Sinopharm. I have received my COVID-19 vaccine jab.
I-Sinopharm vaccine satshelwa ukuba iyasebenza, siyakwazi. Ukuhlatshwa kwami kutshengisa ukuba ngiyathemba ukuba i-Sinopharm iyasebenza.
Umkhuhlane we-COVID-19 wahlasela umuntu wokuqala eZimbabwe mhlaka 20 Mbimbitho womnyaka odlileyo, njalo intatheli izindaba uZoro Makamba nguye owaba ngokuqala ukubulawa ngumkhuhlane lo mhlaka 23 Mbimbitho. Ingcitshi ezicubulunga ezomnotho zithi i-COVID-19 ukuvalwa kwamakampani kwaphambanisa kakhulu isimo somnotho esasivele sibhekane lezinye inhlupho. Kunje sekulabantu asebehlole bafunyane bele COVID-19 abazinkulungwane eziphezu kwamajumi amathathu 36,310, njalo isibulele abantu abaphansi kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,489. Ingcwethi ezicubulunga ezomnotho zithi i-COVID-19 inikeze isifundo esikhulu sokuba uhulumende weZimbabwe kumele ahlale elungele ukumelana lendubo ezifana lalezi. Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi loba nje amanye amazwe afana laboMelika, United Kingdom, Canada, South Africa lamanye aphuma lenhlelo zokunceda izizalwane zawo ngemali okuluhlelo olwehlula iZimbabwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.